Ngendaba zethu lamhlanje lelo Mike Hobe mhlaka 2 Lwenzi 2018 umkhokheli wenkonzo eya Prophetic Healing and Deliverance PhD umnumzana Walter Magaya uhlawuliswe imali yesibambiso eyebheli yamadola ngamakhulu amathathu $300 ecaleni aletheswayo lokwephula umthetho oqondisa ukuthengiselwa kukaZulu imithi yokwelapha. Ibandla le-MTC lithi lokhe lime ngesinqumo salo sokuthi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami kumele ashiyele lesikhundla kukhansela Mlandu Ncube. Buza Friday namhlanje silomculi weZimbabwe osehlala kule South Africa uChizo yena-ke ucula umdumo kwakulezinsuku weGqom Kwaito. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi uza kupha ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuba batshengise ithalenta labo emidlalweni emithathu eseleyo kusizini yalonyaka. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela udaba lecala eletheswa umfundisi Magaya wenkonzo e-PhD lapho athi usethole umuthi wokwelapha imvukuzane lengculaza kanye lekhensa. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.